indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 1 Mabasa 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani aselebifunyanwe lilegciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele selikunkulungwane phose amakhulu athoba munemunye 873,767. Izakhamizi zeGwanda zisuswe indlala ezindlini lamhlanje ukuyadinga impuphu ezitolo edolobheni.
Namhlanje impuphu sibuye kodwa lani la ukona umumo wabantu dokumenta besibuyele emuva singathintani yebona yemkhuhlane siyawisapho kodwa okufanele lako kufanele phela yaphila sithi impuphu kazingene ezitolo zibe ziningi njengoba bathi khona izitolo ezithengisa ukudla zingavala laphana phambili khona la kodwa ngabo 200 rand imali engingelayo mina eZimbabwe uyisebenzisa.
Isibhedlela sekhansili yakoBulawayo eseThorngrove Infectious Diseases lamhlanje sithole izipho ezivele kumankampani amathathu akoBulawayo olokuphathisa ukuvimba ingozi yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Kuze bengabuye isuku zonke sizabanika amaphilisi bebuye ngemva kwamafika amabili. Le nto vele isenzakala even emakhaya but thina lapho koBulawayo besithi umuntu kabuye isuku zonke ngoba lapho abantu vele bahlala duze namaklinikhi. But ukuze sizame ukuthi iklinikhi ingabi congested sithi hayi umuntu engabuya ngemva kwamafika amabili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele selizinkulungwane phose amakhulu athoba munye 873,767. Asebebulewe yileli gciwane eliqhamuke kwele-China ekupheleni kwanyakenye selisedlula inkulungwane ezingamashumi amane 40,000. Elemelika, Italy le-Spain yiwo amazwe asekhokhela kunani labantu asebehlaselwe yileli gciwane. Ele Zimbabwe inani elibiwa nguhulumende lasebehlaselwe likuthoba minwembili lathatha umphefumulo womuntu oyedwa. Abenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization bathi akukatholakali umuthi wokwelapha leli gcikwane. Amazwe amaningi womhlaba sesungule iziqondiso zokwalela abantu ukuhamba-hamba loba ukuya emisebenzini njengendlela yokwenqabela ukumemetheka lokuthelelwana kwe-COVID-19. Uhlelo lweZimbabwe lokuqondisa abantu ukuthi bahlale ezindlini ngolwamaviki amathathu njalo luqale ngumvulo. Izakhamizi zeGwanda zisuswe indlala ezindlini lamhlanje ukuyadinga impuphu ezitolo edolobheni. Lokhu kwenzakala ngelanga lesithathu uhulumende ethule iziqondiso zokwalela abantu ukuhamba-hamba njengendlela yokunqabela ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. Izakhamizi lezi zithi impuphu ethengiswa emalokitshini ilentengo ephezulu kakhulu njalo ithengiswa ngamarandi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bekulokuxokozela okukhulu lamhlanje esitolo sakomgogo lapho izakhamizi zeGwanda ezedlula amakhulu amabili ezibalisa amapholisa kanye labongi bezifuqana zifuna ukuthenga impuphu yona etholakala nzima kulezi nsuku. Laloba uhulumende fake isiqondiso sokuthi abantu bazivalele ezindlini ukuze kwengatshelwe ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus iningi liphuma endlini ngenxa yendlala. Isakhamuzi sesibhiskopu North okhethwe ukubizwa ngokuthi uMangwenya uthi laloba besazi ingozi abazifaka kiyo ngokuphuma ezindlini uthi akuncede ukuhlala endlini abantwana bengelakudla.
Namhlanje impuphu sibuyi kodwa lana la ukona umumo wabantu dokumenta bese buye lemuva singathintani yebona yemkhuhlanisa wesapho kodwa okufanele lakho kufanele iphele yaphila sithi impuphu kazingene ezitolo zibe ziningi njengoba bathi khona impuphu ezisitolo ezithengisa ukudla azingavala azingene ezitolo zibe ziningi impuphu ezikhona zimpuphu ezidurayo esingazikwanisi ukuzithenga laphana phambili khona la kodwa ngabo 200 rand imali engingelayo mina eZimbabwe uyisebenzisa.
Lalo bayimpuphu itholakala kwezinye izitolo iyabe biza amarand angamakhulu amabili lengxenye 250 rands emgodleni olesisindo samakilogram alichumi i-10 kg okudala ukuthi iningi ligijimele lento ngephansi ngoba lingelamali. Unkosazana Pretty Ndlovu yethesa amapholisa umlando oqilibezela lapho kuthe kwaba le mpuphu. I-Studio 7 la izibonele ngawayo amapholisa ehamba phambili ukuyathenga impuphu.
Le mpuphu izabuya kumgogo wami. Abantu abazathenga kuza uzabona bebuya begqoka amakepesi begqoka amayunifomu. Ngamapholisa abuya azothenga amayunifomu. Thina abantu esingasobafazi babafasa ongasiwani le polisi uzala yena uzofeyindele layini. Bona bazabe belokho bengena. Phela abantu bengena bephuma bengena. Ile nakhona uzama khona apha kungele ukuseni kuze kuyachaya uhantele lokhuntamba. Imagine ukuthi kuhamba njani. Then on top of that sense athengisela impuphu yakhona uzothola 250 rand phansi 10 kg. Imagine.
Kusenjalo izizalwane zakule Ethiopia ezilijumi lanhlanu ezibotshwe eswitsha izolo zimizwe phambi komthethwandaba lamhlanje zisethezwa umlandu wokungena elizweni okungekho emthethweni. Umantshi uthe baphenduka emthethwandaba mhla zingamathumi amabili lambili kulinyanga okwakathesi bazabe begcine entolongweni. Isikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner uMnumzana Phonyathi uthi amapholisa asadinga izizalwane zakulele ezimbili okubikwa zincedisele ezisiphepheli ukungena elizweni. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Isibhedlela seKansili yakoBulawayo eThornbrook Infectious Diseases lamhlanje sithole izipho ezivele kumankampani yamathathu akoBulawayo lokuphathisa ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lengozi yokumemetheka kwegciwane leCOVID-19. Le ngeminye yemizamo yokwehlisa ubunye bobunzima obubhekane lesibhedlela lesi ngoba yiso esikhangelele ukugcina abantu abasebetholakele belegciwane lomkhuhlane weCOVID-19. Loba nje singakalungisiswa ukuba silungele ukugcina izigulane ziphiwe uncedo zihlala khona lapho. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso yethuthuka Matebeleland Trust banikeze isipho sokudla ama-mask avela kwenkampani eyeBulawayo Babies kunye lokulungisiswa kwemitshina yamandla kagetsi awelanga awesola okusuke kwenkampani ye-Chloride Zimbabwe. Umqondisi wethuthuka Matebeleland Trust umnumzana wesika Dakamela Ncube uthi bakubone kuqakathekile ukuhlanganela labanye ekuncedeni umango abasebenzela kuwo.
I-donation esibise lamhlanje elapha eThornbrook Isolation Hospital impupu almost 80 kgs of polenta millimeal and also matemba porridge and biscuits, rice. Sizama ukuthi sincedise ukuthi if ever people come in abazaba admitted can be assisted from this donation. It's our donation costs about $112.
Ukhansila ka Ward 7 unkosazana Sikhululekile Moyo umgcini sihlalo we Future Water Action Committee uveze ukubonga kwakhe ngesipho abasithole lamhlanje.
kuma donations la eswa toli leyo eThonkhovu to ama patients lobulawa yonke for iCOVID-19. Siyabonga kakhulu ngoba kuyatshengisela ukuthi khona abantu sebencedisa bayalungiselela ukuthi kunxa kuyukuthi kuzayenzakala ukuthi kube lama patients aphathwe ngulo mkhuhlane ukudla kwabo sokuqalela ukufika. And kuyasibusisa kakhulu thina njengobulawayo ukubona abantu bakobulawayo betshengisela uthando lwesibhedlela sabo, betshengisela uthando lwendawo yabo. Siyabonga kakhulu.
Kusenjalo umqondisi wezempilakahle kukhansile edolobho lakobulawayo uDokotela Khulamu Zinyathi uchasisa kabanzi ukusebenza abakwenzayo lokhu legcikwane leCOVID-19 liqale ukuba yingozi.
Currently, the staff situation here to Vele, we've been working with about 60% of people in post, according to the establishment. So we've basically been unstaffed, I think, for a while because of the freeze. And yes, we're in the process of trying to recruit Abantu to come and work within the council. So, as you know, Tina, mainly we offer what is known as primary health care. The primary health care, you look at umuntu ukhwala khona nxa ifuna ama immunization, elezilonda ifuna ukubandishwa, amama bafuna ukubeletha, the simple things, right? Even umuntu engabona esibhedlela ema central hospitals, xa sothwa ahambe for continuation, simcheck iBP, simcheck ishukela, yikho thina sikwenzayo. It's known as primary health care. And it don't prove you now while it's also been offering the more or less the same thing, but more for go inpatient part. So kathesi kunje we've been trying to recruit njengoba ngikhulumile. Unfortunately, it so happened ukuthi maybe kube le ama central hospitals ngoba thina normally nxa singabona umuntu for the simple cases nxa engakungaba nama complications or ngaba into esingathi inzima ukwelapha siyam refer ukuthi ayebona esibhedlela, right? So kathesi isibhedlela they are only accepting emergencies. So thina kathesi what we have tried to do thina ema clinics ethu njengoba manje kuzosevalile thina lati besifuna ukuthi sizame ukuthi siyenze khona okwenziwa ngabanye ukuzama ukuvikela ukuthi imikhuhlane ingabi imitheki. One, abantu ababuyayo nxa bebuya laphana egedini siyazama ukuthi sithi bageze izandla, sibahlole sibone ukuthi lowo ongabe ekhwehlela sibafake bodwa, laba abangakhwehleliyo sibafake bodwa, laba abakhwehlelayo sebezabona ngonesi wabe gqoka amamask ukuze unesi laye anjani avikeleke angatholi umkhuhlane lo ofana nalo ukukhwehlela. Kula bantu ababuya regularly bezothola ama-reviews up. Thina into esesiyenza kathesi wena nxa singakubona lamhla sikubona ukuthi hayi wena uyagula, sikunika i-treatment kulokuthi sithi uya ngemva kwe-3 days. We are saying maybe after 3 days usifonele usitshele ukuthi usisezwa njani. Then nxa kuyukuthi kule need yokuthi uphenduke eclinic sesizakutshela ukuthi hayi ungabuya eclinic sibone ukuthi singenza njani. Ngaleyo ndlela siyavikela ukuthi abantu bengabuyi kaningi-ningi. Kuzoba labantu ababuya bezonatha amaphilisi e-TB. Ungananzelela ukuthi i-TB besisenza lokuthiwa i-directly observed treatment, short course. Ukuthi umuntu besithi kabuye nsuku zonke sizomkhangela enatha amaphilisi la nawe iTB, laba babebuya nsuku zonke sesisithi hayi kuze bengabuye nsuku zonke sizabanika amaphilisi bebuye ngemva kwamaviki amabili. Le into vele isenzakala even emakhaya, but thina lapho kwabulawe besithi umuntu kabuye nsuku zonke ngoba lapha abantu vele bahlala duze namaklinikhi. But ukuze sizame ukuthi iklinikhi ingabi congested sithi hayi umuntu engabuya ngemva kwamaviki amabili, kuzaba lalaba be-TB besibanika amaphilisi for 1 month, for 1 week. Labana sesithi no kungcono sibanike for 1 month ukuze bethole amaphilisi abo ngemva kwe-1 month. Lakho ngezinye indlela zokuzama ukuthi ikliniki ingagcwali abantu. Silalaba abanatha okuthiwa ngama-ARVs. Umuntu onatha ama-ARVs nxa ebuya laphana nje saqala sikule mbuzo eminingi-ningi esimbuzayo, nasimchekiwe, simcheck i-temperature, simchekele konke lokhu yena bekusenza ukuthi umuntu ahlale isikhathi esekliniki. So kathesi ngalawo amaviki lawa e-lockdown sithi hayi umuntu nxa engela problem sithi kabuye masinyane simbhalele ama-ARVs akhe ahambe. Nxa kuthi ngaba lo nkinga uyenelisa ukuthi asifonele asitshele ukuthi kule nkinga mhlobo bani, then nxa sesenelisa singaphendulana laye ngefoni, or nxa singenelisi singathi nguyo ngabuya bese simhlola-ke sibone ukuthi singamenze kanjani. Izindlela ebesizama ukuthi sincedise ngazo kulaba mama ababelethayo abazithweleyo abangakabelisi labana ababezithwele labana umthetho kathesi ukuthi kufanele kufuze bebuye ka-8 kuthiwa i-antenatal care, focus antenatal care, kufanele babuye ka-8 ungakamelethi labo labana sithi hayi kungcono kathi sibengabuya ka one abe sihlalele ngkhaya sinxa ngaba le problems yikho azasifonela khona bese buya eclinic so izindlela bese zama ngazo ukuthi njani singagcwalise eclinic sizama ukuthi se reduce i congestion ema clinics
isibhedlela se Thorngrove Hospital isolation ward silakho ukugcina izigulane ezilichumi lasikhombisa abantu bengaminyananga kodwa bengaminyana senelisa amachumi amathathu indawo ekhangelelwe ukugcina izigulane lokwamukela labo abahlola igcikwane ele coronavirus eseliqede abantu emhlabeni jikelele esibhedlela lesi kayila michina lempahla engasetshenziswa izisebenzi zempila kahle ukuzivikela ekutheleleni leligcikwane Okwamanje inhlanganiso yezempila kahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization ithi akukabi lomuthi wokwelapha iCovid-19 abantu bamele baqakathekise ukulondoloza ukuhlanzeka lokuzivikela ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule zihlobo, ngenxa yokusabalala kwegciwane le-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukuthi lingene kulolu hlelo ngocingo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Isigodlo sikamongameli weMelika eseWhite House sethule umbiko othi leli lizwe kumele lilungele umonakalo omkhulu ongadalwa ligciwane le-coronavirus elilakho ukuthatha imphefumulo yabantu abaphakathi kwenkulungwane ezilikhulu kusiya kunkulungwane ezedlula amakhulu amabili 100,000 kusiya ku-240,000 kunyanga ezimbili ezilandelayo. Ngakho-ke uZulu waleli lizwe ukhuthazwa ukubana engasondelani eduze okubiwa kuthiwa yi-social distancing. Ugatsha lwezempilakahle kwele-Senegal lwethule umbiko oveza isizalwane salelo lizwe sakuqala esesithe sabulawa ligciwane le-coronavirus. UPapa Diouf obhubhe izolo wake waba ngumongameli wekomiti yama-Olympics. Kuthi-ke kwele-South Africa uhulumende useqale uhlelo lwakhe lokuthumela izisebenzi zezempilakahle ukuyahlola abantu emizini yabo ukuba kabalagciwane le-coronavirus na. Esigabeni sethu lapho esixoxa khona lezi zalane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, uChris Gandhi weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lo nkosazana Judith Isabel Dlamini osehlala kweleBhilithane, yena ophathisa abaswelayo khonale eNgilande kanye labasekhaya.
Ya i-rebuild iyancedisa abantu ngoba langapha eBritain vele siyancedisa abantu ngoba abantu abahlupheke ekhaya bahlupheka langapha eBritain.
Ah, okay. So ungasitshela ngenhlanganiso ye-rebuild ukuthi iyenzani lezi nsu?
Iyancedisa. For instance, lapha eBritain siyancedisa ngoba lakho ngapha kulabantu ababemuvile ngenxa yebemuve kungela furniture, so siyaprovide ifenitur. Like izolo siprovide omunye singomam simprovidele i-cooker, le washing machine, le tumble dryer, le umgani, le mbiza. Tama duve then omunye ubhuti la ekade owayi-homeless fund place we provided the sofa, the bed, the TV.
Liphathisa abantu abavela eZimbabwe kuphela na?
No, laba abaphathileyo ngabelungu bala. Usingomama ube ngumsouth African omuvele la, then ubaba lwani ubengwala. Into esiyenza is like just for international people.
Amalunga enhlanganiso yenu avela kumazwe yaphi?
It's international.
Ekhaya ke Zimbabwe liyafinyelela na ukuphathisa abantu?
Ya, ekhaya siyafinyelela ukuncedisa abantwana esikolo, ukuncedisa isikolo, ukuncedisa intanda.
Lincedisa ziphi izigaba?
Ubathe sisencedisa kubulawayo sincedisele ezinaphi. Ngoba ezinaphi i-village engakhulela khona, ngazalele kubulawayo sasungasuka sisemncane siyahlalela ubhani, so elubhani ezinaphi isigaba sakhona akulamuntu osinakayo. ngithole izinkonzo akulazi inkonzo I think ngicabanga ngakho la mthatha akulazi inkonzo ngoba abantu bebayibona ukuthi akulamuntu ozabanika izimali zokuthayela ukuthi bencediswe so abantu bakhona bayahlupheka akulazi bedlele eduze abantu nxa besuke mpani ngale baye St. Luke's and far away
manje uncedo eliphathisa ngalo liluthatha ngapi
esimthatha khona pe Britain ngoba internet iloku zeni i-rebuild iqayisa lapho abantu ba donate as a charity where we every day we donate like sasa or someone has donated a microwave and then we pass it so now we started to reach out which is not abantu beZimbabwe ngoba abantu beZimbabwe badube kudla abantu balapha eBritain
Loke bekungunkosakazana Judith Isabel Dlamini isizalwane seZimbabwe esesihlala kweleBelitane lapho ke limuzwe ekhuluma ecengweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhonale eNgilandi. Ezinye izakhamizi zemaphandleni zikhala ngokuthi zona azilalo ulwazi olweneleyo ngeziqondiso ezethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa zokuhlala ngasekhaya okwamaviki amathathu alandelayo abantu bengayi emsebenzini ngoba zingazange vele zithole yona imfundiso ngegciwane le-coronavirus. Asizweni abanye babo bekhuluma.
Igama langu Ambrose Dube ngiphuma egabeni saseCholocho. Ye umkhuhlane wekhorela siwuzwile ukuthi kule khorena ezoqeda abantu. Sizwa sisesaba njengathi thina abahlali bemakhaya. Kuba nzima ngoba thina abahlali bemakhaya siyelusa izifuyo. Ukuthi ungahlala i-21 days uhlezi one ndawo impahla zingafa zisiswayini. So umkhuhlane lo ngakube kuhle lathi safundiswa sabakwazi ukuthi umkhuhlane lo uhlasela njani umuntu ngoba lathi size sesabela ngasihamba ezihlahla ukuthi ingxenye umkhuhlane lo i-21 days le yabuphephuka nje kuyinto ezahlala phezulu kwakho ezihlahleni ngenxa welusile inkonzo ukuthi kuza ku-affecta lawe ugcine la usubambile usugula lo umkhuhlane kuba nzima kithi ngoba thina singomaziphandela umkhuhlane lo siwubona usincinde uya lokho sincindezela usibisele emuva ngokuthi kuthiwa sihlale 21 days impahla sizahamba njani lazo kodwa hayi thina siyahamba siyayelusa ngobe kweluseni kwethu kunzima asibonani labantu kwesikhathi eside kodwa siyabe sibona lezi moto ezinye zidlula singakazi ukuthi kanti bona bayebenikiwe yini ukuthi behambe njengoba kuthe sihlale wani ndawo kuba nzima sibili ngomkhuhlane lo akuthi ngawuhulumende wathatha ithuba lakhe lokuthi asifundise njengokuthi kule minye imkhuhlane njengabo HIV sake sabona ama workshop abanye besifundisa sithola ukufunda ngakho ngaleyo ndlela hayi siyezwa kodwa siyakwesaba sibili singakhuluma sihleke thina bese sithi ngeke umkhuhlane wabantu abalemali bodwa thina njengoba singelamali kodwa sesibone sesizwile kodwa siyesaba ngoba ukuthi ubulewe ufika ngumkhuhlane ongelaphekiyo njalo ngazi uhamba esibhedlela kuyabe kungelaphilisa hayi sitshaya luvalo sibatasatasa khona siswele ukuthi singathini
okhulumayo nguNomalanga Moyo ngikhuluma ngiselupane ngikhuluma nje ngomkhuhlane lo esuzwayo owe corona thina ngapha umkhuhlane lo wecorona vele kasazi lutho imfundiso lezi ezijele ukufika zibhodana labantu kazifiki kwesinye isikhathi nje eminye imikhuhlane njengabo elephantis bake bebe namakhampeni besifundise besitshele kodwa lo kuthiwa corona vele kasazi lutho singafela nje eminyameni sizwa kuphela kuthiwa umuntu kagezi izandla umuntu kanathama lemoni ukuthi kuvikelwani njani sizothiwa corona ukuthi sichasiswele nje ukuthi ngecorona leyo kumi njani vele kasazi lutho ngike ngavakatshela esibhedlela nje phakathi kweviki ngithe ngifika khona kulapha kenjhayisane khona lokuthi egedini kuyabe kuhlezi unese sithi labo mahobhu abalindileyo bakutshela ukuthi ube kubuza ukuthi udingani ungabatshela ke sebekuvumela nxa kuyikuthi sizathu abasifunayo bona bekunyathelisa ingubo enyela emanzi ungene kwamanye amagabha lamanzi kuthiwe geza izandla zasithelela umkhuhlane ukuthi umkhuhlane lo yini kabafundisi kabathini
labo ngabanye babalaleli bethu abasemaphandleni bekhuluma ngigciwane le-coronavirus kwezemidlalo Inhlanganiso ebunjwe ngumdlali wenguqu odlalela iqembu leAston Villa uMavelas Nakamba isiqalile ukubhadalela abantwana abaswelayo imali zesikolo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba lezinye.
Inhlanganiso yeMavelas Nakamba Foundation ibunjwe ngumdlali weqembu leAston Villa odlalela iqembu lesizwe lamaWarriors uMavelas Nakamba, njalo injongo yayo yokuphathisa abantwana abaswelayo kweZimbabwe. Umgcini sihlalo walinhlanganiso uAnthony Nakamba unguyise kaMavelas uthi linhlanganiso ibunjwe ngoba uMavelas elesifiso sokuthuthukisa impilo zabasakhulayo kweZimbabwe.
We Academy, you are saying it, mina grew up in Bulawayo. I just want to set an academy so that it is an underprivileged school or land. That's what he said. So, maybe in a short time, we can introduce an academy. This school, most of them are juniors, underprivileged.
Linhlanganiso kubikwa iCNL sekubhadalela abantwana abedlula inkulungwane imali yeschool fees, kanti abanye ngababhadalelwe imali yokubhala imihloliso. Abantwana abathole usizo ngabaphuma ezabelweni ezibalisa esakoBulawayo, iMathebeleland North kanye leMathebeleland South, iMidlands kanye leHarare. Izifundi ezithole usizo ngezigoqela eziphuma ezikolo okwafunda khona uMavelas ezibalisa ezemfundo yaphansi iHelem leNkulumane Primary kanye lesemfundo yaphezulu esenjube High, isikolo semfundo yaphansi eseyingubo esitholakala elokitshini lasenjube lapho kukhulele khona uMavelas lasungisinye esilabantwana abathole usizo. Esakhula ekweleZimbabwe, uMavelas uNakamba udlalele amaqembu abasakhulayo agoqela elenjube Sundowns kanye leHighlanders. Usuke uqembu leHighlanders wadlalela iqembu leBantu Rovers okuyilo elimuphe ithuba elokudlala kusigaba sePremier Soccer League yangumfana omncane oleminyaka elishumi lanhlanu. Engakayi kweleNgilandi, uNakamba uke wadlala emazweni abalisa eleFrance, Netherlands kanye laseBelgium. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Emajiti, isto kuphela seplayer yami lesi, mina ngiyayisapota kodwa.
Zimukhali imali yakhe, supplier wami, thina siyancane.
Ngiyazi bafowethu ukuthi nanginqanywa, mina ngincene ukuthi, fill up the table.
Fill up the table.
Count the empties.
Count the empties.
Fill up the table.
Fill up the table.
Count the empties.
Count the empties.
Asifuzeni bafowethu nabo utshwala. Niyazi mina ukuthi ngidume ngani, maze ngikuzile ngiyayishaya ingoma.
Shaya ingoma.
Ngishaya ingoma.
Shine,
I mean, go fell a toilet with the Johnny.
Singakalugqibi uhlelo lwethu lalamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Inani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele selikunkulungwane phose amakhulu athoba mune munye 873,767. Izakhamizi zeGwanda zisuswe indlala ezindlini lamhlanje ukuyadinga impupho ezitolo ezisenzikini yedolobho. Isibhedlela sekansili yakoBulawayo eseThorngrove Infectious Diseases lamhlanje sithole izipho ezivele kumankampani amathathu akoBulawayo lokuphathisa kuvimba ingozi yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.